Isika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 5 kuNtulikazi 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngibona kuzima kakhulu nxa kuyikuthi lokhu beqhubeka besenza izivumelano ezishiyeneyo ezingabambananga sokuthi eziyabe ziyibuqhamuqhamu ukuthi namhlanje uthi ubambane lozibanyabanyana namhlanje ubambane lozibanyabanyana kodwa bonke laba bengabambananga. Ngibona lokho kungakusizi kakhulu nxa sigijimela ekhethweni.
Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai lo mkhokheli we-Transform Zimbabwe balobelana isivumelwano sokusebenzelana kwamabandla abo kukhetho oluzayo.
Vele bebekwe emuva lasezikolweni kubalutshwana abayiswa ezikolweni ukuthi nani bayefunda kukati la kwezempilakahle lakho vele kabatholi ukuncedisa kalula ngoba mhlanxa sokukhuluma ngendlela zokuthi khona khona kule mkhuhlane le khona kulezi nsuku bona baye bekhangelela ukuthi ngomama abangekho active sexually active because ngabantu abavele behlezi bekho.
Inhlanganiso ezimela abantu abakhubazekileyo zikhala ngokusilela kosekelo kanye lokukhangelelwa phansi kwabo. UZulu uveza imbono ehlukeneyo phezu kohlelo lukahulumende olokuncedisa abantu abangelancwadi zokuzalwa etsholotsho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai lo mkhokheli webandla le-Transform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume namhla basayinelane isivumelwano sokusebenzelana phakathi kwamabandla abo emizameni yokubumba umanyano ozanqikilana lebandla le-ZANU-PF kukhetho oluzayo. UTsvangirai wasayina njalo isivumelwano esifanayo labakhokheli bamanye amabandla aphikisayo abagoqela unkosikazi Joyce Mujuru owebandla le-National People's Party lo mnumzana Walshman Ncube owebandla le-MDC. Bekhuluma lentatheli zindaba eHarare namuhla uTsvangirai lo Ngarivume bathe kuyadingeka ukuthi amabandla aphikisayo asebenzelane ndawonye ukuze enelise ukukhipha iZANU-PF embusweni kukhetho luka-2018. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe uDokotela Nkululeko Sibanda.
Ngibona kuzima kakhulu nxa kuyikuthi lokhu beqhubeka besenza izivumelano ezishiyeneyo ezingabambananga sokuthi eziyabe ziyibuqhamuqhamu ukuthi namhlanje uthi ubambane lozibanyabanyana namhlanje ubambane lozibanyabanyana kodwa bonke laba bengabambananga. Ngibona lokho kungakusizi kakhulu nxa sigijimela ekhethweni ukuthi bangakwazi ukuhlanganisa amavoti abangawathola wonke ukuthi bathole ithuba lokunqoba. Ngibona ngani lokhu kuyamsiza umnumzane Tsvangirai ukuthini nxa ekhuluma labantu phakathi kwebandla lakhe uzabe eqinisa khona ukuthi yena hayi kulabantu abangaphandle abamanye amabandla avumelana labo njalo ale agreement la ukuthi hayi kufanele kusetshenzwe njani. Kodwa ngibone kusiza kangako lokhu nxa sikhuluma ngempumelo yokhetho luka-2018.
Bakhona abanye kubandla likaTsvangirai abakhanya bengavumelani lezi vumelwano lezi abakhanya bengawufu ni umanyano la manyama bandla aphikisayo singabona yini abantu abanje bephambanisa ukubambana kwamabandla la
kubandla elifana le-MDC le-ZANU-PF lamabandla amabili. Angiboni mina ukuthi ukungaphatheki kwabanye abantu ngaphandle kukaTsvangirai kungenza ukuthi kungabi lokuhlaliseka kumbe ukuthi ibandla labo lingenzi into ezithize. nga uPresident Tsvangirai ethele ufuna kube njalo ngibone ngani kuza kuba njalo kodwa ngibone ngani laba bantu abahlupha kusalana ngabasiphika ngawo ngalokho nxa bengathanda umanyano ngoba ama memorandum of agreement lawa izivumelwano ezingaqinanga kangako njalo ngeke umuntu azithatha zikamsemthethweni azenzeni nxa impumela yokhetho senzakale ngibone ngani mina uTsvangirai uzenelisa ukuthi nxa wekuthi uphumelele ku 2018 enze njengokuthanda kwakhe aqhubeke ngani nje azangabe lesivumelwano lobani ngakho mbona ngani abantu bebandla lakhe abangaphathekanga ngalokho kufanele bangahluphi kangako ngalokho ngoba ngeke kubaphazamise ukuthi basuke baphiwe izikhundla kumbe yini yini nxa kuyikuthi uMnumzane Tsvangirai eke wanqoba 2018
uDokotela Nkululeko Sibanda uhlaziya ezombusazwe sikhulumela ekwelebilitane Inhlanganiso ezimela abantu abakhubazekileyo zikhala ngokusilela kosekelo kanye lokukhangelelwa kwabo phansi okwenza impilo yabo ibe nzima ngokuphindiweyo. Kubika uMark Peter Ntambe.
Abakhubazekileyo babhekana lobunzima bokwenelisa ukuzenzela ngalezi zikhathi umumo womnotho omubi kanje elizweni okwenza ukuba iningi labo libe ngeliphila ngokucela ezitaladeni. Inhlanganiso emanyanisa inhlanganiso ezimele abakhubazekileyo e-Federation of Organizations of Disabled People in Zimbabwe ibambe umhlangano eHarare isithi abakhubazekileyo sebephazamiselwe impilo yabo ngokuphindwe kabili ngenxa yokusilela kwemali elizweni le mithelo ebhadaliswa ngamabhanga kunye lokudinwa osokusenza abaphathisa ngemali. Unkosikazi Sibonisiwe Mazula wenhlanganiso ye-Zimbabwe Down Syndrome Association yakubulawayo uthi usekelwa lukho sibili kumsebenzi yabo.
Ama lokho ngokuhlungu njengoba ngikhuluma sokuthi i-Zimbabwe Down Syndrome asilayo ne-computer ukuthi sisebenzi njengenhlanganiso zonke njengamakhampani wonke njengoba besebenzi ngoba nxa ngela computer khathesi lesi sikhathi esikiswa kathesi 2017 or 20th century ikhompyutha iqakathekile asila computer imali yokuthi sihambise inhlelo zethu njengokufuna kwethu njengokesikutshela ngabazali ukuthi hayi lokho ayimnalelokho umntwana amngalalokho kuthi ngabe siyabancedisa kodwa akonke lokho akukho.
Olunye udubo ethi yikukhangelelwa phansi kwabantu abakhubazekileyo ikakhulu abantwana abaphila nesimo se-Down syndrome.
Abazuzi lokho abakutholayo abanye abazuzi ma-wheelchair abanye izikolo abantu ababemukile ngenxa ye-disability kodwa kakhulukazi sikhala nge-awareness ukuthi abantu bazi ukuthi lathi singabazali abantu abantwana abakhubazekileyo sile okuningi esihlangana lakho okwenza ukuthi singatholi lokho esikuthola abantu bethu bafuneka abakudingayo.
UNkosikazi Constance Sibanda okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Women with Disabilities etholakala kobulawayo uthi inkinga yokuhlukuluzwa kwabesifazana lamantombazana abakhubazekileyo lokusilela kosekelo kwabezindaba ukuba beveze imisebenzi abayenzayo.
Sometimes they are being abused behlukuluzwa nje for surviving engcono ngabazali kumbe loba mbani as a woman vele uthathelwa phansi yonke into engakuhlukuluza iyangeneka ezintweni eziningi lalapho kungabe kukhona imihlangano mhlawumbe engayenza i-awareness campaigns omama laba kabathola ithuba lokuthena balithole ngoba vele bebekwemuva lasezikolweni kubalutshwana abayiswa ezikolweni ukuthena bayefunda kukathi la kwezempilo kahle lakho vele kabatholi ukuncedisa kalula ngoba mhlanxa sokukhulunywa ngendlela zokuthi khona kule mkhuhlane le khona kulezi nsuku bona baya bekhangelela ukuthi ngomama abangekho active sexually active because ngabantu abavele behlezi beku.
Inhlanganiso eziningi zitshengise ukukhathazeka ngodaba lokunganikezwa ithuba ngabethula izindaba eziphathelane labo kodwa banxoma inkampani yamaphephandaba ezimpapers ngokuzama ukwethula imbiko yabo. Bahle bayinikeza umvuzo kumbuthano walamhlanje ongumvuzo owanikezwa la kumsakazi wakweleButswana lenkampani ezimeleyo yakweleMalawi ekhankasela imisebenzi yabakhubazekileyo. Ngimele iStudio 7 eHarare nginguMark Peter Ntambe.
uZulu seveze imbono ehlukeneyo phezu kohlelo osolusungulwe ngohulumende olokuncedisa abantu abangelancwadi zokuzalwa eCholocho ngezizathu ezitshiyeneyo ezigoqela umbuqazi weGugurawundi ukuthi bathole isithupha lama-birth certificates. Uhlelo lolu lusungulwe ngomvulo ngomsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Phelekezela Mpoko. Lanxa bekhona abalukhwabithayo lolu hlelo, bakhona abalusolayo abathi uhulumende weZANU-PF ukhanya esedinga indlela zokuzisondeza ebantwini njengoba ukhetho solusondele. Sixhume umsekeli kamkhokheli webandla le-National People's Party, uMnumzana CMC Pepankomo.
Impi yokubulala abantu eyenziwa ngumgabe. Bonke abantu kuleyo period babengalazincwadi ngoba kwakubulawa abazali lezihlobo. Now, usukisela ngaleso sikhathi umntwana wazala ngo-1987 uleminyaka emingaki. And so nxa kungathi namhlanje ngo-2017 kona kuqala ukuthi kulontshwa ukuthi kurejistwe abantu abanjalo, kwakuvele kuyekelelweni iminyaka yonke le, kwakuvele kusenzelwani. So siyakwazi ukuthi izanu labompoko bakwenzelani lo. Bayakwazi ukuthi next year kulama-election abakubonayo ukuthi kungcono sizame ukudinga isirapu emnandi sokugcoba abantu emlonyeni kungabe ngatinambitha bese bevotela iZANU-PF. Bebona ngani iZANU-PF yiparty elozwelo ebantwini. Kuvele kulontshelwani. Angithi nxa kuvele kulabo kule policy enjalo efanele ilungiselwe abantu abangalazithupha, kufanele kutshelwe uregistrar udokoya mthethi abarejistayo kuma district wonke kuthi rejistani abantu abanjalo kuzolontshelwani. Siyakwazi ukuthi i-trick yeZANU and they are looking at 2018. Siyabazi laba abantu.
Lona udaba lwabantu abangelancwadi zokuzalwa ezigoqela wona ama-birth certificates lezithupha, ungathi ludaba olubhahe kanganani ikakhulu eNkabazwe laseMathebeleland?
Lolu lushupho mntanami olubhahe kakhulu kulezo ndawo. Unganakana abantu ababulawelwa izihlobo zabo, babulawelwa oyise babo nabazali babo. Abantwana bonabo nabo sebazala abantwana bona ngokwabo bevele benganazi.
UMnumzana CMC Pepankomo ngomkhokheli webandla le-National People's Party. Uhlelo lwe-Livetalk lamhlanje, uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe lwe-Diaspora Forum, sihlaziya udaba lokuthi izizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe kazisoze zivunyelwe ukuvota zisemazweni, kambe ziningi na ezizakwenelisa ukubuyela ekhaya ukuyabhalisa ukuze zivote. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kube lokuqansa kwezehlakalo zokudubuka kwamabhomba emadolobheni ambalwa akwele Cameroon agoqela iFomeka, iMora, leKerawa angcelelane leNigeria. Iziphathamandla zebutho lakwele Cameroon zithi kunsuku ezintathu ezedluleyo kubulewe abantu abangamachumi amabili ngamabhomba abethiwe emzimbeni yamalwecatsha aweBoko Haram. Abalungisa izimota zohlobo lweVolvo bathi kusukela ngomnyaka ka-2019 sebezalungisa imota ezisebenzisa amandla kagetsi kuphela, hhayi ezisebenzisa amafutha. Abe Volvo laba bathi sebethatha lelinyathelo ngoba seliqansa inani labathengi abafuna izimoto zikagetsi. Ngalokho ukusukela ngo-2019 bayabe bengasathengisi izimoto zamafutha. Namhla kuhlelo lwezizalwane seZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe, uChris Gande weStudio 7 uxoxela umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Vote Campaign, uMnumzana Dan Moyo, ngodaba lokuvota kwezizalwane zeZimbabwe esezihlala phandle kwelizwe.
Bazozama inzamo yonke yobugelekeqe ukuthi kungaphumeleli ukuthi sivote, even though iConstitution isithi silelungelo lokuvota. So thina ke lamabandla ethu into esingeke sithi thina sesingaphomu ukuyekela sikhohlwe ngayo, into esizoqhubeka siyilwisa. Ungabheka iNERA khona manje, iNERA iyona yamabandla ahlukeneyo aphusha for ama-reform wona lawa ama-election afana la lezinto zona lezi ezibhekane le-diaspora vote. Namanje babhizi, sibhizi silamaloya who are looking into this thing, which is a challenge even a constitutional court in Zimbabwe. But izano izokutshela ukuthi asiyali, inkinga yokuthi asilamali ukuthi sikwenelise khona lokhu ukuthi livotele ngaphandle. Thina sithi asilandaba le mali yakho zano, vele you are broke, you are useless. Thina we are able to do this on our own. Slama i-United Nations Development Program, UNDP, sayi-approacha kudala. They are willing and able to assist in making sure ukuthi amaZimbabwe ngangaphandle can vote.
Asithi ke kwehlule imizamo yenu, kuyini eliza kwenza?
Right now uyabona ukuthi ngizobe ngikhuluma into eyisifiso. If mangingathi wonke umuntu ongaphandle eZimbabwe makahambe ekhaya ayoregister, it's almost literally impossible for abantu abaningi. Maybe abantu abase-South Africa, which is close by, bangakhona ukuthi bahambe bayoregister. So thina sizozama yonke inzamo esilayo possible. Like for instance, abase-South Africa, ukuthi maybe bahambe in there, because South Africa is the largest diaspora population. Anyway, we're talking 3 million. If we can find means for them, bayifike bayibhuje, baregister to vote there. But all these, izano keeps coming up with throwing a lot of spanners into it, because now they start talking about a proof of residence. That requirement, a proof of residence, is not a constitutional requirement. It's just a way, again, of trying to rig our elections and make it impossible for abantu abanjengathi abangaphandle ukuthi bavote. Because even if abantu baseSouth Africa bangathi crossani le Bybridge, bazoyithatha phi bonke i-proof of residence yokuthi basale khona lapho i-area nale Bybridge? There has to be a better way. I-ZANU-PF ma kukuthi yona izitshele ukuthi ile support yabantu, izinto ezifana lezi has to be clear. Uvumelani abantu izizalwane zeZimbabwe zonke ilungelo labo lokuthi zivote.
Nkuthazo bani elipha izihlobo ezisekhaya ezenelisa ukuvota? Kukhona yini elizitshela khona?
Ye, okubalulekileyo khona manje mnumzana yikuthi mase siya ngaseqinisweni, singaya evote kuyovota khona manje the way izinto eziminga khona. The playing field is not level. I-ZANU-PF ilokhe iyona econtrolayo i-registration process yamavote. Right now sile-biometric voters register that esayilwelayo ukuthi ibe khona, because we wanted to start afresh with a new voters roll, ngoba le ekhona le eZanu le ilama-ghost voters, ilabantu abanga-existiwe and all that, because they use it to manipulate ama-results. So thina we said okay, we need a new role, and savumelana ukuthi asizeni le BVR, i-biometric voters roll. And i-biometric voters roll le, si-encourage abantu ukuthi bahambe bayoregister. But at the same time, we are saying to everyone bakithi, singabi yiziwula ezokuthi even if usiregistile, i-voted still ingakhawunti, because now ngubani okontrola i-data yakhona? Yiyo futhi i-ZANU-PF. Because if that EC Liana is not fit ukuthi ibe independent, is it EC Liana is just an extension of ZANU-PF. So these are all the things that even it's in njengebandla lethu the MTC, we are discussing these things and we are saying ukuthi, you know what,
at the end of the day, we need utabantu bame against any opportunity izane zami kuyicreate ukuthi rigama election. Nangcono ukungabi le vote completely if kungela control independent.
Umnumzana Dan Moyo ngumkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Vote Campaign obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseVirginia khonapha eMelika. Ukusilela kwemali yamabhanga lokhe kuqhubekela phambili elizweni njalo sokubangela inhlupho eziningi ebantwini. Abanye sebekhuthaza ukuthi usibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe umnumzana John Mangutshka achiye umsebenzi ngoba esehlulekile. UPraxedis Jeremiah usethulela lolu daba.
Imali yohlobo lwamabhondi note eyalethwa ngabebhanga eleReserve Bank of Zimbabwe ngenhloso yokwehlisa uhlupho lwemali ibikwa ingancedi lutho nanku ingasatholakali layo elizweni lasemabhanga. Njengabanye abaningi elizweni, unkosazana Faith Siziba ngomunye wababhekane lobunzima bokuthola imali. Uma Siziba ungomunye wabaphila ngokuthengisa njalo ukhala ngenhlupho ababhekane lazo ekufinyeleleni izimali zabo emabhanga kanye lakubathengi.
Sina siku business yokwenza events, so sina ma challenges ukuthi ama clients ethu amaningi abadala ngecash because thina sifuna icash. So sibale challenge ukuthi bayenelise ukuthola icash ngesikhathi esifaneleyo, and lanxa bethola icash yakhona iyabe iziqephuqephu, so at the end of the day abayenelisi bebhadale ngesikhathi, so kugcina kusi-affecta thina lathi siku business because lathi kulamanye ama service providers that we have to pay at the end of the day. So at the end of the day sigcina singasakwanisanga ukuthi ibhizinisi yethu ihambe kahle. So besilesikhalazo sokuthi ama-authorities abone ukuthi bengayenza njani belungise indaba le ukuze lathi abakubhizinisi into zethu zihambe kuhle ngesikhathi, sikwanise uku-attenda ama-clients ethu as well on time.
Iningi labaphila ngokuthengisa bechapha imingcele besiya emazweni angomakhelwane bathi sebeze bebanjwa ngamandla ukuthenga imali yohlobo lwama-bond notes kulabo abathenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe osiphatheleni. Ingcwethi ezibona ngezenotho engumsekeli kamqondisi wenhlanganiso ye-Center for Public Engagement, umnumzana Butler Tambo, yena uthi bona njengengcwethi zenotho bebekhangelele ukuthi uhulumende uzaphuma lamasu athile ukwehlisa udubo lobhekane labantu lokusilela kwemali elizweni.
Ekade sasukukhangelela ukuze sithuthukise ilizwe yikuthi kutholakale imali ezivela kwamanye amazwe lesingathi foreign direct investment ukuthi ibuye elizweni izovuselela amankampani lapha kwelakithi eZimbabwe. Okunye ade sikukhangeleleyo ukuthi lokhu sokusungulwe nguhulumende okuthiwa ngama-special economic zone ukuthi kubuye abantu bamanye amazwe bezovuselela amankampani lapha elizweni leZimbabwe ukuze intuthuko iye phambili.
Uqhubeke ethi okunye abakukhangeleleyo ukuthi ilizwe liyecela imali emabhanga afana labo World Bank lamanye.
Okunye singakukhangelela ukuthi ilizwe selingamele liyecela izimali esingathi yizikweledi kulawo mabhanga amakhulu afana labo World Bank, afana labo IMF, lamabhanki layo thiwa i-African Development Bank, ukuthi imali lezo ma zingakuya elizweni zingabi yizimali ezizaholiswa abantu kuphela kodwa zibe yizimali ezizangena kumnotho welizwe kwezenjwayo lapho esilima khona lasemankampanini lawo esiwathi ngama-manufacturing sector. Kuzabumba imisebenzi ibe mnengi nxa sokubunjwe imisebenzi yaba mnengi kuthuthukisa ilizwe leZimbabwe.
Ama-bond notes aqale ukusetshenziswa elizweni ngolwezi nyakinye ngemva kokuqhamuka kodubo lokusilela kwemali okukhulu elizweni. Ibhanga elikhulu lelizwe ele-RBZ lisithi lokhu kuzanceda ukwehlisa lolu dubo kodwa akuzange kwanceda lutho. Udubo lokhu lusiba lubi ngamandla. Lolu dubo lwemali luqale ngomnyaka ka-2009 lapho ilizwe elaqala ukusebenzisa imali yakwamanye amazwe egoqela idola leMelika, irandi lakwele South Africa, ipula lakwele Botswana, lemali yakwele China, lapho sokubonakele ukuthi idola leZimbabwe alisebenzi. UMangutshka ubikwa wathi nxa udubo lokusilela kwemali lungasaqedwanga yikuza kwama-bond notes yena uzachiya umsebenzi. Ngesikhathi esebhekane labantu ababetshengisela besithi kabayifuni limali yama-bond notes. Iningi labantu selibheke ngabomvu ukuthi kuyozala nkomone nanku phela udubo aluphelanga olokusilela kwemali kodwa luya lukhula ngamandla uzachiya umsebenzi na. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC ngingo Praxedes Jeremiah.
Emkodla godleni sizweke ukuthi abalaleli beStudio 7 bathini lamhlanje.
Enkundleni yokukhulumisana kumakhale khukhuni WhatsApp silicelile balaleli ukuthi lisithumele imibono yenu phezulu komdlalo wenguqu walamuhla phakathi kweqembu elimela iZimbabwe elama Warriors lelimela iLesotho kumncintiswano wama semi-final wenkezo yeCOSAFA Castle Cup. Owakuqala umlaleli igama lakhe nguOffias Nyathi yena ke uthi uqembu lethu lama Warriors sifuna iunity of purpose akulandebele akulashona. Ushay Mavurere uthi score Warriors score, let's unite and support the boys. Omunye njalo opha umbono wakhe nguNkiwane yena othi bafana boma Warriors lidlalile ibambeni kanjalo sokuseduze lapho eliya khona. UElvis Dube yena uthi abafana bethu bayanqoba kumncintiswano lo, yiyo ke imbono esithunyelwe ngabanye benyu balaleli, siyabonga. Lingakhohlwa ukusilandela ukukhasi lethu ele-VOA Ndebele enkundleni ye-Facebook kanye lokungena kuhlelo lwethu lwe-Studio 7 Live Talk ngo-8 namhlanje ntambama. Ngimele i-Studio 7, ngise-Washington DC, ngingu-Mike Hobe.
Siyabonga Mike. Abantu kumele baziphathe bengabi lamadla ecatsha ama-small house ngesiNgisi kungakhathalekile ukuthi umuntu ngowesilisa kumbe ngowesifazana ngoba lokhu kudiliza imizi. Lesi isixwayiso esiphume kuhlelo lweZimbabwe Today asixoxeni elilethulelwa nguGibbs Dube weStudio 7 enkundleni yeFacebook kukhasi leVOA Ndebele. Asizweni exoxa lomnumzana Ezra Chisaspanda umsakazo lodumo umpostoli Midian Dube lonkosazana Musa wenkosi Ndlovu omela olwela amalungelo abesifazana. USpanda usungula lingxoxo.
Uyafika umama ngokhathileyo ngotubhuri mlomo. Umama vele engakunanzi engakuphekile xa ungakuhloniphi uyakulamazi hlala kuwe kulezi nsuku kunzima. Kodwa ke manje ufike ku-small house uzizwe bangenti lawo ngani usezulwini ewelwe uthanda umbambazi umasandwe usuke ekumacinema usiyo yonke indawo ezithenela. So ikomanje ukuthi kusine kula ma-small house
khonapho ke Apostle Dube anti yazwela lapha uyakhuluma iqiniso uSfani.
Ngicela khululeke uEzra ngoba lokhu sikufundisa thina enkonzweni nsuku zonke ukuthi ngihlala behleka nxa ngikhuluma ukuthi omama kwesinye isikhathi bayazihambisela amadoda abo kuma-small house ngokwehluleka ukuwaphatha ngokwehluleka ukukhulumisana. But inkinga enkulu kakhulu okudala khona lokho ukuthi phakathi kukamama lo baba akula kukhulumisana, akula foundation eyakhiwayo ukuthi mina nqambona into zirongo kumele sizilungise njani. Umuntu abesebona i-solution yi-small house but omama labo bathi bangenda bese besuka bengasanaki omkabo. Umuntu kasagezi sengunamdlopha ngoba ngisagezela bani mina sengitadile. Umlilo womthado umlilo womthando uyabaselwa and ukhwezelwa izinto ezincane abantu abazithatha for granted. Now i-small house singayi-avoida ngokukhulumisana phakathi kukamama lo baba.
Abantu bangatshada la, abanye abasafuna ukugeza, abanye abasafuna ukupheka, into ezinjalo. Umuntu egcine esiyagwegwa phela ekhandeni.
Enye into nje khona ukuthi abantu bayasuka barelax lapha emtshadweni ukuthi hayi semphakathi.
Siyabonga. Kwaneleke okwalamhlanje labo ke bebekhuluma kuhlelo Zimbabwe Today olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.